siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 1 kuMpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Over the flea market landlord ama Nigeria amanenge lapha eZimbabwe. So iyabe ikhuluma nje kodwa njengokuhamba kwemoto wethu izabona ukuthi kunzima sibili ukuthi khathesi ahlotshe abantu ababefuna ukuthi babuye nokuluthwana ababelapho.
Ukwethekelela kwele Zimbabwe kukasomabhizimusi wakwele Nigeria umnumzana Ali Dangote odume ngokuba ngomunye wabanothe okwamagama ezwekazi le-Afrika sekulethe ithemba ngoba esithi ulande ukuzokhangela amathuba okusungula amabhizimusi.
Sake sazo ukuthi kwakule operation gari kayidlalani kuhle yayihluleka ukubisa izindlu ebantwini. Maningi amanye ama-projects ayenziwayo ukuze abantu ukuthi bathole labo izindlu abangazithi ngezabo. Imali zadliwa, izindlu kazibonakalanga.
Uhulumende weZimbabwe usesungula uhlelo lokwakhela abantu izindlu phansi kwesihloko esithi zakhele indlu yakho. Ngabe batshona besenzani abokhekhe ngesikhathi izikolo zivaliwe kulikhefu kunje? Intatheli zindaba eStudio 7 uJoseph Njanji ubhotabhote kobulawayo ekhuluma labo ngabakwenzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhambo lukasomabhizimusi wakwele Nigeria umnumzana Ali Dangote odume ngokuba ngomunye wabanothe okwamagama ezwekazi le-Afrika lokwethekelela ele Zimbabwe sokulethe ithemba elizweni kulandela imbiko ethi ulande ukuzokhangela amathuba okusungula amabhizimusi. UDangote osefake izigidi ezingamakhulu amane i-400 million kubhizimusi lokulungisa isamende kwele Zambia uhlangane leziphathamandla zikahulumende kanye lomongameli Robert Mugabe. Ngemva komhlangano wakhe loMugabe uthe ufuna ukungena kubhizimusi kwezesamende, amandla kagetsi lokunye kanye lokwemba amalahle. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshera uthi kumele uhulumende emukele ngezandla zombili osomabhizimusi abanjengoDangote ngoba bengaletha ibhizimusi engadala imisebenzi.
Kungaba lo mehluko nxa kuyukuthi uhulumende uzamncedisa ngoba lokho abe kutsho yikuthi uzafuna ukuthi uhulumende amnike imvumo yokuthi aqalise amabhizinisi angikhona. So uhulumende nxa engancedisa ungabuyisi imali engcono kodwa ngokwazi kwethu into zalapha eZimbabwe sikhathi isikhathi eside uzakhumbula esadileleyana ele-Scottsdale ukuthi lakhathesi asikaboni ukuthi uvela ngathi ukuthi yalapho.
Sike sizwa umongameli Mugabe engani uyasola osomabhizimusi bakwele Nigeria esithi bona balo kungethembeki kodwa nangomunye uyabuya lapho eNigeria kukhanya uyamamukela ngezandla zombili, singathini ngalokho?
Uyabona umongameli wethu njengokwazi kwethu ukhuluma into oyicabanga ukuthi abantu bayafuna ukuthi bayizwe. So uzabona ukuthi uyakhuluma into ezinjengalezo kodwa amabhizinisi aseNigeria maningi sibili lapha eZimbabwe nxa wakhe over the flea market landlord amaNigeria amanenge lapha eZimbabwe. So iyabe ikhuluma nje kodwa njengokuhamba kwemoto wethu uzabona ukuthi kunzima sibili ukuthi khathesi ahlotshe abantu ababefuna ukuthi babuye nokuluthwana ababelapho.
Umnumzana Masimba kutshera ingcwethi kwezomnotho bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lamuhla kweziphathelane lomnotho welizwe esilethulela zona ngolwesibili viki zonke sixoxa lomnumzana OK Ndlovu oyinqameni eGwanda owayengumlweli wempi yenkululeko ekuvuyo leZipra yena osilobele incwadi esichazisela ngobunzima abhekana labo kusukela evela empini kuze kube lalamuhla. Umnumzana Ndlovu uqala ngokusichasisela ukuthi imali yakhe ayigcinile esasebenza engusayijeni kubutho lesizwe ilizwe selithole uzivuse yachithe kanjani ebhanga ezama ukuthi ayizalise khona izamnceda kusasa
imali ngathi sengiphumulisebenzi ngo-2004 ngasengifilipente then ngase ngikhangela ama-parts kokhethi ngase ngibona ukuthi ama-parts kokhethi angangibhadala ngithenge into yani ngihambele ngeplani yokuthengisayo so ngase ngifake imali yani ukuthi jenekethe ngoba kuma-parts lapha i-tax free so ngithe ngiyifakile imali leyi kwazofika isikhathi sikagono ugono wakhansela ama-zero nangananzela ukuthi leli mali yani izakhanselwa ngokwansi kube yindlobe imali yami engeke ayikhansela njengomthegeni ngisese ngisithi ngiyaya ekhethi bafika abanjela abathi andlovu sokuyiyezela imnyama akuswela mali lanamhla ibhuku lakhona lokhu linjalo imali yonke leyani engayisebenzisa for all these yezingu-ami yaphelela khona pha ngasala lokuyingosanyana ongasebenzile
siyananzelela ukuthi ayisini lodwa elaba lo hlupho olunjalo
abanye labo bangena kungozi yena leyo kodwa-ke khangena phela ukuthi kunabanye abangena bevele babekhonapha ekhaya malokuthi angithi abona ukuthi thina sibuye sizame ukuhlonza from norway uzakhumbula-ke ukuthi ngesikhathi singekho lapha kwakhulunye ukuthi sefile iminotho zabiwa kwabuya isikhathi sebhukura wunda zangasiyakhe ngoba ngaleso sikhathi wawuvele ngepu wakho ekhaya ngoba nxa babesazi ukuthi umfazi wakho ungwegorika lezitha uyabulawa so ukhumbula ukuthi up to 87 kwakungala muntu esigabeni sakithi ukuthi angakho umuzi njengathi namagorila ezipha ngenxa yegugula windi sasibulawa sizilayo then now ungakhangela ukuthi from 87 to 2004 ususakha isikhathi esabasiluthwane kakhulu laze ama-resources ahlathathwa futhi khonapho wasale ngwathela le lo msebenzi kwasuusukhulile hambehlela phansi into
imali leyi ephiwa abalwa impi yenkululeko nyanga zonke-ke yona liyayithola yini njalo iyenela
imali siyayithola zathi vele yimali njengiyi-hundred and something ukhangele ukuthi khathesi njengoba uyabona nasiyezi lezila linanga umnyaka yonke kazasivunzi size esikhwameni ukuthi ukhangela khonapho ukuthi udle khonapho ishaka lempuku umntwana kaye esikoli umama uyageza lami ngiyageza njengoba sengiseze ekhaya nxa kuthiwa nge-poverty bottom line njengoba sivele sesikhulile sesingaka ngenxa yempi sabuya sesithatha abafazi sesihlaga vele sesikhulile abantwana abancane okunganakhangelelanga ukuthi ngeminyaka yami le ngilayo 62 years ngabe lokhu ngiseselo mntwana ofundayo ngabe umuntu esengizele iqintisi but ngenxa yempi lokhu ngifundisa
ungathi ngabalwa impi yenkululeko bodwa yini abasebunzimeni obedlula babanye kumbe hhayi wonke umuntu uthwele nzima kuyini okungenziwa
abantu basemzimeni ma ubuzima bakhona obunye benziwa ngabomo ubuhlungu bakhona ebobonoko bakathesi ngikhuluma ngisezinto abantu abala lutho ukuthi kufana umnyaka vela uzange kube lelutho emasimini ngakho nje wakwadla umuntu emasimini uzima okumangalisayo kodwa phela abanye bangcono abanye isayizi zami kabasafundisi abantwana sebebancedisa labo angithi akomdukela khona kodwa-ke ubuzima bukhona kakhulu hhayi khona obuncinyane futhi njengoba ukhangeuyabhekana nokuthi abantwana besikhangelele ukuthi bazasithengela amasepa sebephumile imsebenzi egoli lakho kuyabheda lapha kade sithunyelwa khona ama-tukesi yamagobgobisi usaphembelanga akutshela lapho esikhangela khona nalona umnyaka bekungcono kuzethumeza kathesi bayakhala abantu egoli abakhala ngerandi bathi irandi liwile irandi vele kalisebenzi ithi inkomo seziqaseziyaqalisa ukucuba yena linyanga singafelwa yikhona ukuthi ukuthi yikufa kwethu seba ngabantwana bakayisiraya abagcina besiba izigcine egibhithe sebethengisa into zabo kufalo sobe zaphelela
lo umnumzana uCain Ndlovu wayengumlweli wempi yenkululeko kuvuyo lezipra njalo owayengusayijeni kubutho lesizwe ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esenqameni eGwanda
le istudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com
uhulumende weZimbabwe usesungule uhlelo lokwakhela abantu izindlu phansi kwesihloko esithi zakhele indlu yakho ngenhlonso yokuthi bethole izindlu ezedlula kunkulungwane ezingamakhulu amathathu kusiyafika umnyaka ka-2018 intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Embikweni elwethuleyo kuzindaba ugajalwe intuthuko yezabelo lamadolobha luhlelwa nxusa abalesifiso sokuthola umsebenzi wokucenta amagosu ukuze lo msebenzi uqalise. Kodwa inhlanganiso zezakhamuzi zithi azilathemba lemisebenzi enje. Umnumzana Fundo Mlilo wenhlanganiso yezakhamuzi Combined Harare Residents Association uthi lokhu yikuyenga abantu nje kuphela.
Uyasithethisa uminister nxa ekhuluma indaba enje ngoba ngo-2004 badiliza izindlu zabantu. Bayenzela kodwa i-operation Hlalani Kuhle banikana bona njengabantu bezanu-PF. Lalamhla lokhu izindlu zankhona zikhona, ezinye zankhona ziyadilika. Namuhla uminister ngathi iviki eliphelileyo bebedilisa izindlu ebudiriro, sebedilizela abantu izindlu, sebevuka namhla besithi bayakha izindlu. Yinhlamba le ebantwini.
Umnumzana Mavela Zikhumalo wenhlanganiso yeChitungwiza Residence Trust Chitras uthi noma imizamo kahulumende iqakathekile njalo imele yamukelwe kabone ekwenelisa lokho akuthembisayo.
Ayisikho kokuqala lokhu kuyenzakala. Sake sazwa ukuthi kwakule operation Garika Ihlalani Kuhle yayihluleka ukubisa izindlu ebantwini. Maningi amanye ama-projects ayenziwayo ukuze abantu ukuthi bathole labo izindlu abangazithi ngezabo. Imali zadliwa, izindlu kazibonakala.
Umlilo uthi uhulumende nguye ovele olomsebenzi omkhulu wokuba atholise abantu izindlu ngaphansi kwesisekelo sombuso okuyinto enhle, kodwa uthi sikhuluma kanje uhulumende wazisa ngalo msebenzi engakakhulumi labo bonke abantu okumele bencitakale ngalolu hlelo abagoqela inhlanganiso ezifana leyakhe kunye loZulu.
Kazanga si ingeje kazanga khulume lati yiko sithi inhlamba ngoba siyakwazi ukuthi nxa kuyukuthi kade kuluhlulu hlelo olujonge ukuthi lusiza abantu ngabe uhlalisane lati phansi saxoxisana sabakwazi ukuthi lolu hlelo luhamba luya ngapi. Sasebenzisana layo uhulumende ngoba siyakudinga kakhulu ukusebenzisana lo uhulumende, ukusebenzisana lo masipala, kodwa lolu ngathi lelo hlelo kasingeniswa kulelo hlelo. Yiko sithi thina inhlamba ngoba siyakwazi ukuthi imali gabalayo njalo gabala ngathi gabala abantu ethatha ukuthi basebenze lati balungise udaba lwezindlu.
Embikweni walo ugajalo ukuthuthukiswa kwamadolobha lezabelo luthi soluthatha leli nyathelo ngenhloso yokusiza uZulu kulandela ukwanda kobudlwangudlwangu lokucilibezelwa kwabantu ngababizwa ngokuthi ngama-land barons, amakopa kunye labacetha umhlabathi abathatha izimali zabantu bebachiya bengakabatholisi izindlu. Uhulumende uthi ulohlelo oluzadinga ukuba labo abafuna izindlu babhadale imali. Imali ekhona ibe yiyo ke ezasetshenziswa ukulungisisa izitanda uhulumende yena enikeza umhlabathi. Ukhumalo kodwa uthi akakacaci ukuthi lokhu kuzenzakala njani njalo kungakabi lethemba kulokho okungenzakala.
Siyabona kathesi abantu sokuthiwa sebezaphiwe izindlu through ama-contributions abo, kodwa abantu abaningi imisebenzi isiphelile kabasasebenzi. So bazayithola ngapi imali yona leyo yokuze ba-contribute ukuze bathole izindlu abantu? So kusithengisa lokhu konke ukuthi hayi kubambana amehlo kuphela.
Ibandla lezanu-PF kusiqondiso zalo zezima satellite lifuna ukuthi litholise abantu izindlu ezedlula kunkulungwane ezingamakhulu amathathu kusiyafika umphalakazi womnyaka ka-2018. Umphathintambo wentuthuko yezabelo lamadolobha umnumzana Sevia Kasukubele ubonakale kunsukwane esanda kwedlula ehamba lequla labadabuka eChina besethekelela imizi efana leCaledonia efuna ukuba bebone ukuthi bengaphatheka kumisebenzi yokulungisisa indawo esifana nalezi kanjani. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo abaphatheke kunhlelo zemfundo ezichiyeneyo ezigoqela olwe Mandela Washington Fellowship, iTony Elumelu Entrepreneurship Program lezinye bathi imfundo abayithole phansi kwenhlelo lezi isibaphathisile ukuguqula impilo zabo kanye labaphila labo. Abangene kuhlelo lwe Mandela lonyaka bevela eZimbabwe bebengamachumi amathathu njalo abangene kuhlelo lwe Tony Elumelu bebelichumi lambili. Kumalanga ambalwa alandelayo kulezi zalwane zeZimbabwe ezingamachumi amabili ezigoqela abasakhulayo eziza kuyaqhuba izifundo emakolitshini eBilitane phansi kohlelo lwe-Chevening Scholarship. Umnumzana Mfundo Mlilo ongomunye wabo uchasisa ngokuqakatheka kwenhlelo lezi kwabatsha.
Lezi nhlelo zenceda kakhulu abasakhulayo ekutholeni imfundo sikathola ukuthi elizwe leZimbabwe kusukela ngo-1980 I think kusafika kubo-2000 imfundo yethu ibihlonitshwa kakhulu ibingiyaphezulu. Kodwa eminyakeni edlulileyo ngendaba zepolitiki lokuswelakala kwemali lokunye okuningi-ningi sizathola ukuthi imfundo yethu ilokhu isiya isiya phansi. So nxa asakhulayo bephatheka kulezi nhlelo bayathola ngathi amathuba ukuthi bahambe kuma-university kumbe endaweni eziningi lapho bangafunda khona okuningi-ningi. Uzathola ukuthi njengoba ukhuluma ukuthi lami ngiyahamba e-London School of Economics, yindawo ehlonitshwa kakhulu ngendaba zemfundo. Sengingasebenzela uhulumende weMelika, sengingasebenzela okuthiwa yi-Brookings Institute, ngenye inhlanganiso enkulu kakhulu ehlonitshwayo eMelika. Ngalo kulama-Christa nama-ideas amaningi-ningi afundayo khonapho, umuntu angabuya la ukuze incedise isizwe sethu seZimbabwe esiqhubeke siye phambili.
Nxa sikhangela ikakhulu abakumabhizimusi abasakhulayo ababuye ngapha kumbe baya kwamanye amazwe ukuyafunda, nxa sebephenduka eZimbabwe kulo tshintsho yini olukhona kule nguquko ebakhona emsebenzini wabo eveza ukuthi hayi ngabantu asebelolwazi oluphakeme?
Inguquko ikhona ngoba sathola ukuthi amankampani amakhulu bese ngathi i-Fortune 500 uzathola ukuthi laba amathuba okuhamba e-America i-Fortune 500 lamakampani afika 128 asemelika esingathi ayingxenye ye-Fortune 500 lamakampani amakhulu kulawo wonke emhlabeni jikelele. So abasakhulayo ababambe okwebhizinisi bayathola amaqhinga okuthi bahambe bayefika lapho babone bahlale labantu abakhulu abanye abo Bill Gates bezisisa ukuthi amabhizinisi angakhula ahanjiswe njani. Kodwa kumqoka okunye bayahlangana labanye abasakhulayo abavela kwamanye amazwe ake ahlangana lenhlupho ezinjengezethu. Uzathola ukuthi iJapan ngo-1945 yayibhontshiwe kungelo kukhona, kodwa khathesi sathola ukuthi singathi yiyo ele-ikonomi enkulu kakhulu. Kulabo-Malaysia, kulama-countries amaningi-ningi, ningathi amazwe amaningi-ningi bayahlangana labanye abasakhulayo abavela kulawo amazwe and kuningi okufundayo okunganceda amabhizimusi awethu eZimbabwe kumbe ukuziphathisa njengabasakhulayo bafoma amankampani bathola amaqhingaqhinga amaningi-ningi okuthi bangincedise emsebenzini yabo.
Lo mnumzana mfundo mlilo omunye olubhekise kwelebhilithani kwisikhatshana esizayo ukuyafunda phansi kohlelo lwe-Chevening Scholarship. Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lamuhla sikhangela amathuba atholwa ngabasakhulayo okuyafunda kwamanye amazwe ukuzithuthukisa afana lolwe Mandela Washington Fellowship. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisezwa siphuma ngapha iVoice of America ise Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ephathisa labo abasuka emazweni abo omdabu bekhetha ukuyahlala kwamanye amazwe e-International Organization for Migration ithi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu lezingamachumi amahlanu 350,000 asebechaphe ulwandle olwe-Mediterranean lokhu umnyaka usunguliweyo besiya e-Europe bebalekela indlala lempi emazweni abo awe-Middle East lasezwekazi le-Afrika. Abalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab babikwa behlasele inkamba yevuyo lebutho lenhlanganiso yamazwe abensundu e-African Union esezansi yele-Somalia lamhlanje babulala amalunga ebutho alichumi lathoba mnemunye i-19 bathumba abanye abambalwa. Akwaziwa ukuthi amasosha athunjiweyo asiwe ngaphi. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngemidlalo eyenziwa ngabantu abadala abagqoka izembatho zabantwana besikolo le abasakhulayo ebizwa kuthiwe ngamavuzo njalo lalokhu okubizwa ngegama lama tea parties. Kubikwa sokuyinhlala yenza kobulawayo ukubona umama labo baba begqoke baphelela izembatho zabantwana besikolo besiyanatha utshwala. Okuhambelana lokwenziwa ngabasakhulayo abangena imidlalo efanayo lapho ababhema khona insango banathe utshwala baze baye lemacansini kungakhethelekile ukuthi benza lokho lobani. Izolo bekungajayelekanga ukuthi abasemidlalweni le baye emacansini. Kambe sokutheni abadala labasakhulayo sebelahleka kangaka emidlalweni yabo kulezi insuku. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe unkosikazi Shila Nkomo Msonda, ingcwethi kwezamasiko esintu njalo engukansila kobulawayo. Lo mnumzana Thandeko Sintimkandla oyingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Kwakuthiwa kwakuhamba njani emaphathini wona la?
Ngabantu abadala abantwana babengavunyelwa.
Ehhe, Baba Mkandla, sizwa kuthiwa kwakwangena sibili.
Ye, ama-tea party kumbe ama-concert. Elalivame kakhulu kwakuthiwa yi-concert. Njengoba esitsho uMankomo ayengabantu abadala. Kwakungakhangelekanga ukuthi kungaba yinto engamanyala eyenyanyekayo engakhwamu. Kwakuqondile kuwonke umuntu engabe amaKristu abangakholwayo, kwakuletha nje abantu ndawonye, kwakungayenziwa ndawo indawo eyodwa, kwakuthuthukwa nje kulungiselelwe kuyehlatshelwa laphana, kuyegidwa laphana, kwenze laphayana, ugoqele nje umganga wonke owawulabantu kuleso sikhathi.
Mankomo uyazizwela lapha-ke kukhanya kwakumnandi sibili kakhulu, kodwa kulezi nsuku siyezwa kuthiwa nxa abantwana besenza lo kuthiwa ngama-birthday yabo phela bethakazelela insuku zabo zokuzalwa, bayenza khona kuthiwa ngamavuzumu uzokuthiwa bayenze lokhu lalokhu okokuganga. Kambe ungabacebisa kuthini?
Kuveleka kumelanga kube khona. Kumele ukuthi nxa i-birthday yabantwana yenzelwa ngekhaya labazali bekhona. Lawa amaphathi esesiwezwa kathesi, hayi veleka siwazi, mina kusiya ngami amaphathi lasekhona le njengoba ngiyezwa ukuthi bayaboshwa. Ama baboshwa vele bathi bayandiswe remind, bayefunde remind, bengabe besaphenduka ngekhaya, bathi bayehlala ejele labo kuthiwa kuse-remind lapho kwakuvele kufakwa khona abantwana abaxhwalileyo.
Baba Mkandla, so singathi-ke abantwana lokhu yikuxhwala sibili nxa usuqathanisa lokwakusenziwa kudala okwamatipati lokhu?
Asibokuxhwala kwabantwana bodaduzi. Abantwana laba kabawanga ekuhlahleli njengomhlali. Asobantwana bempunzi lamanqina abazibonela ehlathini. Abazali babo bona bangaphi ngoba okunye ukuxhwala sokusebazalini. Abantwana phela uDiyoli ufuze imbiza. Abantwana benkala uhamba lugege bafuze onina labo yise. Labo abazali bangacathi ngokuthi thina kasikwazi. Yebo, abantwana bangaxhwala kodwa ayikho umuntu baze baxhwale babe yinkalakatha eyizali emzini wendoda kumbe okamama besenza amanyala anjalo. Imali le ehlupha kangaka kulezi nsuku ilizwe libonile linje, bayithathaphi imali yokudlalisa? Angithi bona bakhomba ngophakathi ngobanazimali zabazali. Ngiyavumelana lomankomo, abantwana kababanje. Labo abazali ngababanje bayemiswa emthethanindaba ukuphambanisa iy'nhlelo zomphakathi, ukubolisa umphakathi, ukuba izibozi, ukuba ngobongwe enhlabeni zabantu. Kutho ukuthi phela labo abazali bakhona bavele banjani, baxhwalile.
Uqinisile sibili ubaba uMkandla, abazali laba abaningi bahlutshwa yikuthi vele kabakho basemazweni. Besemazweni bathiya abantwana bebodwa ezindlini. Kulami lona leli lokithi endihlala kilo khonapha, kuvele kasisabalimi kuthiwa mazuzuzu kona lawo ndothiwa mazuzuzu. Sekunamaphathi abantu abadala sebegqoka ama-infomu abantwana e-North Lini, agqoke e-Evelini, agqoke angaphi. Sifice nansi indlu kuyagidwa iphathi, usubiza amapolisa. Amapolisa ahambane endlini enje kule nto enje, ahambi kuyaze kuse iphathi leyo lokhu igidwa khonapho. Labo ngabantu abadala futhi abagangayo begqoke ama-infomu abantwana besikolo. Ipolisa lingaphuma khonapho lisikela lo lidakwe futhi.
Lapha sizwe unkosikazi Shila Nkomo Msonda, ingcwethi kwezamasiko esintu njalo engukansila kobulawayo, elo mnumzana Thandeko Zintimkandla oyingcwethi njalo kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Kasenelisanga ukukhulumisana lamapholisa ngalokho okwenzakala emidlalweni le njengoba bebengabambeki kumakhalekhukhwini. Kwezemidlalo, kambe batshona besenzani abokhekhe ngesikhathi izikolo zivaliwe kulikhefu kunje? Intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudlala yikho kuyabe kusemqoka empilweni zabo khekhe ngesikhathi behlabe ikhefu izikolo zivaliwe. Ngensuku zakudala abantwana bebehlangana endaweni zokuzilibazisa ezakhiwa ngumasipala ama-youth clubs lapho ontanga babefundiswa imidlalo etshiyeneyo. Pho-ke njengoba lezi ndawo azisasebenzi njengakudala kungenxa yesimo somkhonomi esimilugege sitheke sikhangele ukuba bazilibazisa njani abokhekhe ngesikhathi kulikhefu kunje. Umfanyana wele minyaka elishumi lambili uwandile Nyathi uthi yena utshonela ukudlala ibhola lenyawo.
Ngiyasuka ngiyeke omunye umngane wami sasidlalela nje sonsikhathi ibhola.
Umdlalo wenguquko ukhanya yiwo othakazelelwa ngabaningi abasakhulayo ikakhulu emalokitshini, mhlawumbe kungoba ungadingi izinto eziningi zokusebenzisa njengoba abantwana belakho ukudlala loba elamaphepha bengagqokanga lasenyaweni. Kodwa loba kunjalo untombazana wele minyaka elishumi lanhlanu uCatherine Moyo uthi yena uyehluleka ukuwudlala lo mdlalo ngoba amaqembu amantombazana adlala umdlalo wenguqu engekho maningi.
Ukufisa ukudlala ibhola ngiyafisa ukuthi akula thimu yebhola esedusane eso.
Kwenye inkundla eselokitshini lenkulumane sithole abafana abaningi kuyilaba abale minyaka engaphansi kwelishumi lane kuthi labo abakhulu kulalapho bebembalwa nje. Omunye wabo uMoses Jiriyengwa uthi lesi simo senziwa yikuba laba asebethe hluthu babe sebeqala ukugijimisa impala eziningi yikho bengasela thando lokuzilolonga kodwa babe bebonakala mzana womdlalo.
Nje abanye babethunyiwe abanye babengafuni ukubuya kutraining bebemagemini kuphela.
Izikolo ziyavulwa ngeviki ezayo mhla ziyithoba munembili njalo ithemu yesithathu kulapho kubhalwa khona imihloliso eqakathekileyo. Le ngiyinye imbangela yenza ukuba izingane ezizaloba imihloliso ka-grade 7 leka-form 4 zingatholakali endaweni zokuzilibazisa njengoba ziyabe zitadisha.
Sihamba sebhala ama-homework basiphewa. Anti thina savula isikolo sama-grade 7.
Umdlalo wenguqu yiwo ovamileyo ikakhulu emalokitshini yakoBulawayo. Lokhu kungoba inkundla zokudlalela eminye imidlalo zingatholakali kuwo wonke amalokitshi. Ikanti u-Abel Mathema uthi le ndleko ezidingakala ukuba umntwana adlale eminye imidlalo zenza abazali bangabaphi imvumo.
Baqala ndidlala i-cricket bandishiya ngebhora ekhanda bathi ngeke ndingasendle ngaqala sukudlala ibhola.
Ngensuku zakudala abasakhulayo bebephatheka ezintweni eziningi ezokuzilibazisa ezingasizo zemidlalo kuphela kodwa ebeziguqela ngitsho lasibise ballroom dancing. Isimo sesaguquka njalo kulezi nsuku abantwana kabaselawo lawa mathuba. Yikho nje umdlalo wenguqu kuyiwo onguthenjiwe ngoba ontanga bedinga igceke nje kuphela lebhola ukuba zisukelane. Ikanti eminye imidlalo iyabe idinga inkundla kanye lokokusebenzisa okuthile. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokulibalela incwadi esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp zivela kini balaleli. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu uThabisile Ndlovu othi linjani Ntungameli njalo ubingelela lami uthi thina ngapha ePlumtree esigabeni sakoTsukuru sibona ukuhlaselwa zindlovu zisithwalise amagabha avuzayo sesiqede wonke amanzi edamu sezinatha emithonjeni lapho sithola zigqibele nxa sisiyanathisa inkomo besicela uncedo kuhulumende njalo lezi ndlovu sezabulala umuntu. Lo umlaleli wethu yena uthi liyaphila yini Ntungameli lo Chris lo sithandekile ngidinga uanti wami unaka Priska ohlala eCholocho engawakoncube ngamgcina ngemncane ibizo ngingupresent ngizalwa nguJanet Ndebele ohlala eBotswana eMorocco umama sowabhubha. Unika njalo inombolo zakhe uthi ngu-267-763-89-816 zona zikhanya nje ngezeBotswana. Umlaleli olandelayo okhuluma ngodaba lwamapension uthi sithwele nzima ngoba njengami ngiphuma imali yami ngayifaka ebhenki yadliwa yonke. Hayi lo ke ngumlaleli esixoxelayo sizathi ke siqhubeke silibalele ezinye ncwadi elisithumele zona kusasa kumbe kwamanye amalanga ambalwa azayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.